Ebele.
Amatshono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lichona njani mthwakazo muhle olamukela kustudio 7 ngolwesine mhlaka 16 kuzivandlela 2020 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ifees yona eyama university ukukhwela seyakhwela kudala ngoba masikhangela impilo yomfundi iyagoqela ekudleni kwakhe, indlela ahamba ngayo i-transport system and konke aphila ngakho, sikhangela kuma rent and konke.
Inhlanganiso emela izifundi ezinaso isola uhulumende ngokuvumela amayunivesithi lamakolishi ukuthi akhuphule impatalo yezifundo ifike ku-$5,000.
Yes, kuya ngi-amu kahulumende because isetshenziswa ukhansila. Nxa kusetshenziswa ukhansila, siyoqinisa ukuthi kuyabe kuvela kuhulumende. Ukuthi futhi kanje ngafika lapho okuholwa khona, nangithumele nje abantwana njengomuntu omdala ngingaze ngafika. Isikhathi esiningi kuyabaphiwa ama-50 kg.
Umanyano we-European Union usuqoqe izigidi ezilitshumi lasishiyagalombili zamadola emelika, i-$18.7 million eyokusiza abalambayo ngokudla eZimbabwe. Iningi lithi ukhalala umsebenzi kwababalisi phezu kodaba lweholo kuphazamisa abantwana ezifundweni zabo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso emela izifundi ezinaso isisole uhulumende ngokuvumela amakolishi lamayunivesithi ukukhweza imbhadalo yezifundo isiya kunkulungwane ezinhlanu zamadola, i-$5,000. Intotheli zindaba yethu umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Amakolishi lamayunivesithi amaningi elizweni ethule imbiko ngenyanga esanda kwedlula yokwazisa izifundi ngokukhweza kwembadalo yezifundo nokunye. Abenhlanganiso yezifundi ezinasu bathi ngesimo somnotho welizwe esikhona manje, uhulumende bekungamelanga akhweze limbadalo ngesilinganiso esikhulu kangaka. Okwaba ngunobhala walenhlanganiso umnumzana Ahlifunye uthi ngesimo esiselizweni uhulumende bekungamelanga athathe inyathelo leli.
Into eqakathekileyo bele sinanzelele ukuthi i-economy yethu njengelizwe ayimanga kuhle and intengo yento zonke iyakhwela, okutsho ukuthi i-fees yona eyama-university ukukhwela seyakhwela kudala ngoba masikhangela impilo yomfundi iyagoqela ekudleni kwakhe, indlela ahamba ngayo i-transport system and konke aphila ngakho, sikhangela kuma-rent and konke. Intengo siyakhula kudala. So ngakho ke ukuphinde bekhweze futhi le ebhadalwayo kuyunivesithi kuyinto esinganyeke siyivumele ngoba bona sebakhweza kudala. I-economy yethu siyakhweza izinto kudala.
Lokhu kuthekelwe ngumnumzana uStarlos Siziba, yena othi isisekelo sombuso welizwe sithi imfundo ilungile lomuntu wonke eZimbabwe.
Ukukhwezwa kwe-fees kutshengisa ukubana ke bagijimisana le rate. Number 2 esikubonayo ukuthi ukukhwezwa kwe-fees kuveza udubo oluselizweni mayelana labayithi ngesilungu i-commodification of education, lapha ke asebe-privatizer education ukuze ithole ngabalutshwane abantu abalemali. Number 3 ukukhwezwa kwe-fees kutshengisa ukubana ke uhulumende akazimiselanga ke ukuthuthukisa ilizwe ngenxa yokuthi izisebenzi abadala abasebenzayo imiholo yabo kayikhwezwanga, kodwa ke intengo ezikolo ziyasukunyiswa.
Kodwa unobhala wenye inhlanganiso emela izifundi ezikhosu umnumzana Tinashe Katsidzira uthi limbadalo kayivikeleki ngomumo womnotho okhona elizweni. Omunye umzali unkosikazi Messi Chingwana ngwana uthi njengabazali abasoze beyenelise limbadalo.
Ukukhwela kwamafees awe university thina njengabazali kusiphathi kahle ngoba imali le iningi kakhulu asiholi abaningi bethu siholi imali ezingange 1000 kusho ukuthi ukuze siyibhadale imali naleyo endlini akusadliwa akusagqukwa akusayenziwa lutho imali yonke siphelela kufees and nxa kuyifees ye 5000 uza umntana uzafuna imali zokugada siye esikolweni uzafuna ukudla uzafuna amabhuku uzafuna ini thina asineke siyikwanisa imali yena leyo angazi ukuthi uhulumende ngasiphathisa njani njengabazali ngoba sithwele nzima ngiyayina le siyibhadala khathesi kusho ukuthi le izasehlula.
Uhulumende walile ukupha amakolishi imvumo yokukhweza limbadalo ukwedlulisa amalawulo njengoba abenza izifundo zebanga lama-undergraduate degree sebezamele bakhokhe inkulungwane ezithoba munombili zamadola 9000 zimdollars. Uthi labo abakubanga laphezulu elama postgraduate bamele bakhokhe inkulungwane ezilishumi lane lengxenye yamadola 14,500 Zimbabwean dollars. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Umanyano we-European Union uthi usuqoqe uncedo lwezigidi ezilithumi lasishiyagalombili zamadola emelika i-18.7 million dollars eyokusiza abalambayo ngokudla kanye lokufinyelela inhlelo zempilakahle lamanzi ahlanzekileyo eZimbabwe. Iningi libhekane lendlala ngenxa yokusilela kwezulu kanye lokonakala kwesimo somnotho welizwe. Izifuyo eziningi sezifile ngendlala, izilimo lazo zibunile njalo intengo yempahla iqhubeka ikhuphuka mahlayana ezitolo ngesikhathi iningi lingatholi imisebenzi njalo abasebenzayo bethola iholo eliphansi. Inhlanganiso ye-World Food Program igcizelele namuhla ukuthi ngempela abantu abayizigidi ezedlula eziyisikhombisa eZimbabwe babhekane lendlala engakaze ibonakale eminyakeni elithumi edluleyo. Kambe bonke abaludingayo usizo lokudla bayaluthola na? Usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxe lomnumzana Ernest Malandu, isakhamuzi semzimunye eGwanda North, ongomunye wasebeluphele abathola usizo lokudla.
Azanywa ukunika abantu usipho ukuthi-ke kuba ngamabele zonyawuthi umumbu uba mlutshwane kakhulu kahle. But bayazama kuyazama uhulumende kunika abantu ukudla ngendlela eqondileyo. Sesingakaboni ukugcikelela lokho mvele kuganga lokwazile kuwenza kunika ngamaphathi ngamaphathi. Sesekulandela le idenge le encinyane le yabantu abanye abancinyane. Hhayi bayaphiwa nje ngendlela asikaboni ububi obukhulu kangako.
Kuvela kuhulumende bekunhlanganiso ezizimele ezinjengabo-World Food Programme.
I'm not too sure ukuthi uhulumende ukuthatha ngakho but-ke kubuya ngi-amu kahulumende because kusetshenziswa ukhansila. Nxa kusetshenziswa ukhansila siloqinisa ukuthi kuyabe kuvela kuhulumende nokuthi futhi kanje ngafika lapho okuholwa khona nangithumele nje abantwana njengomuntu omdala ngingaze ngafika. Isikhathi esiningi kuyabaphiwa ama-50 kg sokusiwa i-50 kg njengoba nje vele ithumiwe injalo.
Umuntu oyedwa uthola okungaki ngenyanga?
Uyathola iyodwa ngomuzi ngomuzi kababali bantu bantu ukuthi bangaki babala umuzi ukuthi umuzi bawunike lomuzi bawunike abaniki benika ngenamba yabantu abaniki konke ngasikhathi sini kwenzakala ukuthi kule inyanga lingathiwa uNyawuthi inyanga ezayo liphiwe umumbu inyanga ezayo liphiwe amabele.
Ekubhaliseni lapho kulula yini? Abantu bakhethwa njani? Yonke imizi yawen iyenelisa yini kumbe kuyathiwa abanye hhayi bazuza?
Ukuthi kuyabe ukuhambe njani kanye laqinisa kanti bathila bona amabharane babo ababhalisayo ezigabeni labo ababhalisayo babhalayo ke bafaneke kuhambe ngaleyo ndlela. Angizengananzelela kangako ngenxa kungabuya futhi bathumele amaphesenyana kungene ezindlini ukuthi ukudla sekubuyile. Into engani iyadula ke khona okuya kuthatha ngoba kanti sekuku-30 bhoni singasithi kuyadula ngoba vele kathi kulasilayo silaleyo sesibhoni. Nokugayisa lakho sekudula ngoba ngithi ibhizi liyakhwela lakho kuyi-20 bhondi kugayisa sokuthi ukuthi kumelibe lesi 60 bhondi ukuthi zikwanise ukudla.
I-30 bhondi leyo liyitshoyo ngeyani?
Ngathi ngakudla kubuya kuyabuya kuyethwalwa ngezimoto. Uhulumende kalazo ezasezimoto kuyaqaqa kwabantu bahambe bayethwala yebosebesekusiya lapho kuflakwa khona emahholu
Umnumzana Ernest Malando isakhamuzi semzimunye eGwanda North ubexoxa ecingweni lo sithandekile emhlanga weStudio 7.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa sephuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku short wave 6175, laku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kususela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, laku short wave 4930, 13860, laku 15460 kHz. Ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930, 13860. Lagu 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Izizalwane zeZimbabwe ezisebenza kwele South Africa seziveze ukukhathazeka okukhulu ngokwehla kwesisindo somnotho wakwele South Africa osokubangela ukuthi amankampani amaningi agumule izisebenzi. Kubika intathelizindaba yethu uBenedict Nhlapo eseJohannesburg.
Umnyaka ka-2020 odume kwabaningi ukuthi ngumnyaka wenala, usuthi abaningi beZimbabwe bethole amathumbu ngezandla ungensuku zatshwala uqalile. Amankampani amaningi athola amagabha avuzayo kanti asazise ukuthi azagumula isebenzi. Inkampani ezoxhumana ye-Telkom ifuna ukugumula isebenzi ezizinkulungwane ezintathu 3,000. Ngakwelinye icele inkampani yezempahla lokudla eMasmart Holdings South Africa ithi izavala izitolo ezedlula amathumi amathathu 34. Lokhu kuzatshiya abantu abedlula inkulungwane 1440 behela msebenzi. Amankampani ezokwenjiwa lasebenza kezezimali lawa phakathi kokuxoxisana indaba zokugumula isebenzi ngenxa yokuma kwezomnotho. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Gretman Khwebu uthi sebedlela evalweni.
Hayi, lokho sokusenzeka lapha eSouth Africa sokufana nje lokuthi ubaleke isilwane siyazithela phezu kwamaganyana. Sekufana nje lokuthi siseZimbabwe lapho esabaleka khona kuhlupheka ngoba besicatshile lapha kulelizwe, kodwa manje uvalo luyatshaywa ngoba lathi kuyasithinta kakhulu ngoba isikhathi kusenzeka lokhu maningi amathuba okuthi South Africa ivele ikhangele ukuthi mangaka amaZimbabwe kumsebenzi esemazingeni aphansi ukuthi lawo bekhithwe lapho kungene amanye ama-South Africa la aselahlekelwe imisebenzi kulezo zikhathi.
Intathelo yeZimbabwe unkosazana Princess Ziba uthi usizi ukuthi abeZimbabwe laba sebethembele kwele South Africa impilo yabo yonke.
Uma amakhampani amaningi angavala imisebenzi kuzoba nzima kakhulu kithi thina izalwane zaseZimbabwe ngoba okwamanje le misebenzi yakhona ayitholakali, kunzima ukuthi uyithole, kunamaphepha afunakalayo esingeke esingakhona ukuwathola lapha eMzansi Afrika. So mama company evala kusho ukuthi sizohlala ezindlini osibuyele elizweni lakithi lapho kungela msebenzi khona.
Ensukwini esanda kwedlula amakhasi ohlelo luzoxhumana ku-inthanethi lwe-Facebook belugcwele ngemifanekiso yendwendwe zezalwane zeZimbabwe ebezibonakala zintshungubala emngceleni okwele South Africa zingena kungekho emthethweni. Lokhu kusho ukuthi baningi abaqhubeka bezodinga imisebenzi kwele South Africa kanti layo leyo msebenzi ilugincipha ngenxa yokuma kwezomnotho. Umfundisi Frank Mhlanga oseZimbabwe uthi sebesesabela ukuthi kuzavuka udlakela lokulisana sekubangwa imisebenzi.
Yikho lokho kubangela ukuthi imisebenzi ibe skasi ibe mlutshwana abantu be South Africa izizalwane zakhona zibe sezizonda ke sezizondela abantwana bethu abasebenza khona le yena le into esihlala siyibona xenophobia sekungathi ibona baba thathela imisebenzi ngenxa yesimo selizwe lethu lapha eZimbabwe esivi kakhulu esibuhlungu kangaka.
Inhlanganiso zezisebenzi zona zithi ziza kulwa kube ncane indawo ziphikisana lesigumula lesi, kodwa ingcitshiko zombusazwe zithi okuzayo kukhulu kulalokhu okwenzekayo. Ingcitshiko zomnotho umnumzana Duma Qubule uthi kukhangelelwe ukuthi umnotho weSouth Africa ukhule ngesilinganiso esiphansi kokukodwa ekhulweni, less than 1%. Lokhu uthi kungase kwenza umnotho weSouth Africa uzithole singene kuluhlu lwamazwe alomnotho osuwile okwaziwa ngokuthi i-recession olwasemzini. Melesulo 7, Johannesburg, kwele South Africa, ngingu-Benedict Nhlapo.
Live Talk lamhlanje uhlelo lwabesifazana sihluzeni bomama sihlolisisa isimo sezemfundo elizweni. Tumelani WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Umongameli wakwele Mozambique umnumzana Filipe Nyusi usegcotshiwe ukuqalisa umsebenzi ngemva kokunqoba kukhetho olwenziwe ngumfumfu nyakenye, kodwa kule mibiko yokuthi kwaba lokuqilibezela kulolo khetho. Iningi lithi ukhalala umsebenzi kwababalisi phezu kodaba lweholo kuzaphazamisa abantwana ezifundweni zabo. Izikolo zivulwe ngolwesibili kuliviki, kodwa ababalisi abaningi kabayi emsebenzini ngoba bathi kabalamali yokugada. Ngakho bathi uhulumende kumele akhuphule iholo labo lilinganele $475. Ngemali yeZimbabwe bathi bafuna i-$7,000 kusiya phezulu. Kodwa uhulumende uthi akalayo limali. Abazali bathi kumele lolu daba lulungisiswe ngokuphangisa ukuze ababalisi babuyele ezikolo ngoba imfundo yabantwana iphazamiseka. Lanxa uhulumende evimbe izikolo zeprimary lezesecondary ukwengeza impatalo yemfundo, iningi lithi ukutshabalala komnotho okuqhubekayo kuzabangela ukuthi abanye abafundi behluleke ukuqhubeka ngezifundo zabo. Ngokunjalo abanye bathi amabandla ezombusazwe abalisayele ZANU-PF lele MDC kumele ahlale phansi akhulumisane kudingwe indlela zokuhlenga ilizwe ebunzimeni eliphakathi kwabo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lelunga leZANU-PF umnumzana Malaki Nkomo endawonye lelunga le MDC umnumzana Edwin Ndlovu onguye osungula lingxoxo.
Kubusungu kakhulu lapho sesingena khona. Okokuqala, kuliqiniso ukuthi abantwana lanxa kungakhezwanga amasizi kuzaba nzima ukuthi bafunde. Sikhangelele ama-uniforms, sikhangelele ukudura kwamabhuku, sikhangelele nazo zonke nje izinto ezidingakala esikolo. Okwesibili-ke, nxa uhulumende layo futhi esithi kungakhwezwa, uyenza ingani uvikela abantwana kumbe abazali, kodwa-ke uyabalimaza ngoba imali ekhitshwayo kathesi $10 le kayithengi lasinkwa. yokumele ithenge nje amagetsi yokumele ithenge amanzi amunicipality yokumele incedise inhlelo zesikolo zonke izinhlelo lezo zigcina zonke zingabambeki mina ngikukomiti yesikolo sikahulumende ngesikhathi esedlulileyo besithi singakhiphi $500 sithenge amagetsi yethemu yonke kodwa kathesi sesizavala besithi singakhiphi $500 sithenge amagetsi eziki kuphela okutho zithi amagetsi akhwelile xa sisithi ngapha kusiza soze sikhweze kutho ukuthi siyabe sidlala practically kuground akusoze kusebenzeke ikanti ke nabazali imali kayikho uhulumende nguyomele abone imizamo indlela akubhalansa ngakhona ukuthi ezikolo kusebenzeke njalo nabazali benelisa ukuthi bahlawule inhlawulo ezikhona kumele silungise izinhlelo ezisindawonye
babankomo uyavumelana lakho yini ukuthi ukushabalala komnotho kuphazamisa imfundo yabantwana njalo uthini ngodaba lwenkulumo ezizanywa ngubabumbeki
ngibona ingani inotho yelizwe lonke isemfundweni yabantwana njalo nje abantwana uma izikolo zivulwa umzali wonke ukhangelele ukuthi umntana wakhe ahambe esikolo ngoba kuyilo ilifa ecathekileyo angalithiyela umntwana ngibe sengibuya lapho ukuthi ezikolweni ngibona angani izikolo nezikolo phela angithi vele yizo ezihlala phansi zilungise ibhajethi yokuthi umnyaka nxa ugalisa sizakwenza lokhu nalokhu uhambe kanje beceda lapho babe sebehambisa kuhulumende ukuthi kuyenziwa kwathiwa yi-approval ngibe sengibuya lapho ababa ndlovu othi ibandla le-ZANU PF alifuni ukukhuluma lani kumbe upresident welizwe ubaba u-ED kafuni ukukhuluma lani iqiniso elikhona yikuthi lina yini elingafuni ukuthi libuye ekukhulumeni lebandla le-ZANU PF lifuna ukuthi lina likhethe ukuthi ubani ngiyongenayo ubani kanjeni kulezi zinkulumo lapha umongameli phela munye owelizwe uma sesifanele sihlaleni phansi sikhulume sifanele namacebo angithi sipha amacebo kulo onguye okhethwe ngabantu ukuthi akhokhele ilizwe okweminyaka le emihlanu ekhona abakhethe naye so ngaleyo ndlela thina sikhangelela ukuthi lina babandlovu njengabanye bethu abakhona elizweni lethu esiphikisana sisonke sikuma-election i-election sidlulile uvumani-ke phela la umthini kuye lihlale laphana litsho ukuthi lowo ngupresident welizwe lezimbabwe sahambe emakhothi lafika ngalela tshela ukuthi labo bantu bawinile ngoba labo bekhangela becubungula kukhanya ukuthi vele ibandla lezanu lizwele leclean ngipheke babandlovu
naso ndlovu
ye okokuqala ngicela ukuqondisa ukuthi umthethwandaba wathi ibandla lezanu PF liwinile umthethwandaba wathi thina kasilethanga ubufakazi obugcweleyo ukuthi saqilibezela umthethwandaba wayefuna sibuye lamavii 11 wonke kodwa-ke thina sasesinganzeleli ukuthi kube le-interference kuma-boxes la ikho singahambisana yikho-ke umthethwandaba walahla-ke indaba yethu emthethwandaba ngokuthi kasilethanga ubufakazi obugcweleyo then okwesibili besesithi thina ingabani vele ikhona thina sithi umnankagwala ezanu PF kabawinani akuqaliselwe khona lapho ababizane bahlale bakhulumisane kuyena leyo ndawo bakubonisane bese kukhangela i-way forward ukuthi kubanjwe njani kulungiselela ukhetho oluzayo luya phambili sitho thina esikusolayo ukwenza sithi kawinani laye atho kwenzayo ukuthi athi uwinile kuhlelwe phansi kangamemezi umnankagwati yena hhayi mina ngiwinile laba abantu ababuye ngekhondishini enje uyabe ngafuni ukukhulunyiswana ingabanoyithi khona ubaba lomama bayaxabana endlini ingabani sikhona ubaba kangayalathi hayi mama ngiyamnika imali ngenza lokhu umama lathi hayi ubaba uyenza lokhu akuhlalwe phansi kuxazululwe kubonakale ukuthi kusetshenzwa njani kuyiwa phambili ngoba kathesi-ke silokudana ubaba nxa simtshela ukuthi silohlupho ode hayi lingasadla inyama hambanle kudla imbhida hayi hambanle kudla amapotato ubaba wethu silokudana kakhulu sifisa ukuthi atshintshe ukwenza kwakhe njengoba sesingene ku-2020
kuphosele okucina nko
hayi ngiyamuzwa undlovu ukuthi bakubona ukuthi kufanele ukuthi kube le nkulumo mina-ke kade ngakucela ukuthi khona bona kabavume ukuthi khona kwakuthoyo ukuthi umthethwandaba walahla indaba yabo phela bengelabufakazi sokwabalwa ngama-khothi ethu ukuthi thina yithi esemthethweni yithi esilomongameli bandla lezanu PF elo muntu ofanele abe umongameli so ngaleyo ndlela asimlaleleni libe selibuya selihlala phela labanye laba abaphikisayo kupoland laphana senizatsho lani ukuthi lina hhayi laphana 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 yikho esikusolayo lani liphakathi sikhuluma sindawonye ayikwenti lisize lesiphukwini selilodwa liphuma phakathi kwabanye abaningi hhayi ayisikho ndlovu
Umnumzana Malaki Nkomo ngoyebandla lezanu PF obexoxa endawonye lelunga le MDC umnumzana Edwin Ndlovu. Kwezemidlalo lamhlanje iqembu lenguqu elebulawayo sithi seliqeqeshe uPhilani Ncube ukuba ngumqeqeshi walo. Kubika uJoseph Njanji.
Ncube ulobelane isivumelwano somsebenzi esomnyaka owodwa leqembu lebulawayo sithi njalo uzancediswa ngufaraitha waChirambewe onguye umsekeli kamqeqeshi wakuqala kanye logodi Ndube ongumsekeli kamqeqeshi wesibili. Umqeqeshi wakonozinti omutsha weqembu lebulawayo sithi nguDaniel Khumalo yena obesebenzela iqembu leFC Platinum eminyakeni edlileyo. Abaqeqeshi babadlali abasakhulayo abeqembu lebulawayo sithi ngababalisa uJohannes Ngotso ongumqeqeshi wamajaha leminyaka engaphansi kwamashumi amabili uInnocent Mapuranga kanye Bruce Chuma bona abasebenza labafana abaleminyaka engaphansi kwechumi lathoba mnembili. Uncube uke waqeqetsha amaqembu abalisa iPigot Mascue, eLenjiwe Sundowns, iChicken Inn, eleHowmine kanye leHarare City. Isikhulumeli seqembu lebulawayo City uThandiwe Moyo utshele umsakazo weStudio 7 ukuba iqembu leli lizoqala ngeviki ezayo amalungiselelo alo alonyaka.
Amalungiselelo azaqala ngoMvulo ozayo, uyaqala ngo-10 to 12 emini eSaint Columbus. So wonke ofisa ukuthi engabe ebona ngani ngenelisa ukudlalela iBulawayo City ebuye kuma trials ethu. Sizathi ukulitshela ukuthi ngobani sesibadumile, ngobani asebesilahlile, ngobani lathe sesibalahlile.
UPhilani Ncube nguye ongenise iqembu leBulawayo City kusigaba seCasalaga Premier Soccer League ngomnyaka ka-2016 ngemva kokuba bephakamise isicoco seSouthern Region Division 1 Soccer League ekupheleni kwesizini ka-2015. Iqembu leBulawayo City lidlale okweminyaka emibili kusigaba saphezulu esePSL laseligunyulwa ekupheleni kwesizini ka-2018. Ngaleso sikhathi beselehlukane loPhilani Ncube njalo lidlale umnyaka owodwa kusigaba seSouthern Region Division 1 Soccer League lenelisa ukuphanga liphenduke ngemva kokuphakamisa isicoco ngoba seliphuthe liphezu kwengalane yemiklomelo ekupheleni kwesizini. Umqeqeshi ongenise iqembu leBulawayo City kusigaba sephezulu lonyaka nguTry Ncube yena ongela maphepha adingakalayo ukuba aqeqeshe kusigaba saphezulu. Abaqeqeshi abaqhube izifundo zikaCAF A yibo abalelungelo lokuqeqesha kusigaba saphezulu esePSL njalo uTry yena uphethe izithupha zikaCAF B. UTry ube ngumsekeli kaPhilani ngesikhathi iqembu leBulawayo City liqala ukungena kusigaba saphezulu njalo ubikwa esebuyele njalo kusigaba seSouthern Region Division 1 Soccer League lapho aseqhatshwe khona liqembu leWange. Iqembu leWange ligunyulwe kusigaba saphezulu ekupheleni kwanyakenye. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
No, no, no.
Master KG othi Jerusalem ayehlabela kamnandi esigqibela izindaba zosuku, kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Inhlanganiso yezinaso isola amayunivesithi lamakolishi ngokukhuphula imbadalo yemfundo. Umanyano we-European Union usuqoqe izigidi ezi-$18.7 million yokudingela uzulu weZimbabwe ukudla. Kwanele olivalelisayo ngentungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.